iyo stola imali yomhlaba ifunwa nguye wonke umuntu emhlabeni. Ubusu sithi wena umkhono wakho uvele uzixegela uyizimpapa, ubusu sithi uzasebenzisa iUS dollar. Ukuthi amazwe angomakhelwane akho alomkhonomi oqinileyo kulo wakho asebenzise imali ethegayo kule US dollar, okuza kwenzela kuyini? Ukuthi labantu abomekhonomi okukhulu bazabuya bezodinga iUS dollar balithathe bahambe lingaphendle. So kathesi vele ukuthi kulungiswe ilizwe leli, iUS dollar kalikhikhe lingasebenzi elizweni, ligcinwe only for export. Ukuthi phakathi lapha elizweni thina abantu sisebenzise irandi kumbe any other currency, izinto ziyalungu.
Khona ukusetshenziswa kwerandi akubuyi le ngxaki zakho?
Angiziboni mina ingxaki ezingabuya lazo, ngoba kungakhohlwa ukuthi ngo-2009 into leyo iqalisa ikakhulu kwela kithi ngapha emaNdebeleni, sivele sizisebenzisele irandi. Idola liqale nje ukuthi njengoba liyimali yomhlaba efunwa ngumuntu wonke umhlaba, ukuthi nxa laqalisa ukuthi ligeyine over all other currencies. Kodwa kuqala ukwindaba lokho ukuthi izindola kayisekho sokusetshenziswa imali yamanye amazwe, thina ngapha emaNdebeleni bekuvele busebenze randi. Uminister of Finance uzakhumbula engakangeni ukuba nguminister of finance ngo-2018, ngikhumbula kahle wabhala amaphepha aphumayo international azabe mabili aba mathathu esitsho ukuthi kumele kwenzani, kusetshenziswe irand eZimbabwe. Wenele ukungena wafika watshintsha inkulumo, okusuka kucace kuhle ukuthi bafika bamkhuza abantu bezana ukuthi wena suganga la, sufuna ukuthi ukuthi sidle nathi sidlathi nakhona. Lokho kuyinto lokho kokusetshenziswa kwedola akuncedi muntu ngaphandle kwabantu bonaba ababusayo, akusuze kuphuma njalo. Kula nto ingayenziwa ezilonge zabantu bonaba ababusayo belokhu bebhenefita ngayo into yokusebenzisa idola yona le.
Ukhuluma endule mzamo leyi yokuthi abantu bengabhadali imali ephezulu kakhulu, enjengohlelo lwamabhasi kazukho kanye lohlelo lwama-silo foods, ubona ingani lokhu khona kuzayenza umuma ube ngcono yini ebantwini?
Mina ngikwazi bafunda njani bonaba abantu, akuze kuncede ngabuthi. Ungakhohlwa phela ukuthi ngalisani isikhathi ugono laye kwakwabuya la ibhakhosi yakhe leyo, ayizangincede. Okuncedayo yikuthi uhulumende alungisise indaba yomlotho. Vele uhulumende yena akumelanga ukuthi abe lokwenza le ndlela amabhizinisi asebenza ngayo. Uhulumende kumele amelaphana afake umthetho omuhle ozakwenza amabhizinisi asebenze, zonke lezi zinto ziyaziqondela. Lokho okuthi azame ukuthi angenele vela kuncede ngalutho, ukuzama ukuqala ibhakhosa sontwenti lokho kubuya lako asikokuthiwa yisalo lokho sayilo whatever kuyini asontwentsha yibhakhosa sibuya ngelinye ibizo.